So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 nguChris Dande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena sephedile okwa. Sesifuna umuntu omusha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Wonke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Kana ukuthi lamapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Bebazisa ukuthunga athi kuphela ukuhlungu bazisa ukuthunga bebulala abantu bezimbabwe. Abena hulumende bani. Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kudikele izipayisi langikhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapolisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama spikes eHarare lamhlanje.
Se lamalunga heqembu lembube ele insingizi zibongazi khonapha emelika lawa majaha ke bakhonapha kuma studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Wonke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kuvika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMicklis Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa ukuqalisa ipetrol yakwanisa ukuyifaka emotening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanathwa. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngile nto. Ina SEG volume kabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol yane bengiyakwanisa ukuyifaka emotening drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi kulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena sephedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokhu asikwamukelenini ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ebuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka leli nyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belise ngamanga kuhle ensukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiyiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela kangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusovala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxele umeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzafica ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi lamapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkhola. Ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspayisi kuphela. Uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuphiwa amapolisa nxa benikwa ama-target okuthi khona namhla nxa liphendu kwenkambeni fanele beze 2000. Amapolisa ayenza ubudlwangudlwangu njengoba abe egolonjwa yibo bonabo ababuzayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belo mkhuba wokutshayisa amapolisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Mtunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tear gas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa lalokhu ephela i-tear gas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngqubevanga yenzima edolobheni abantu bayadidiniswa kuqalisa ngokuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile lawo i-tear gas.
Ingihitshile ilokhu ihitshe i-tear gas lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda kodwa kumbe kuxubene nje
sekuxuse kudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapolisa la alwisa luthuli kuneso lumandela lapha
akula yini ababotshiweyo
asikakwazi kathesi vela kukhangeleli ngoba bathi bayagijima bagcwele indawo bagijimisayo lamapolisa sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani
sibonile njalo namhlanje amapolisa ejikela ama-spikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantwini lokho
ye yikho kucaphula abantu bacelukile idolobha lonke lakoleharare leli kunzima
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokugcina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli. Esadake uSekhe Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonishwa bonke ehamba kancane kancane basokuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Emuvanga njonga nje isithuma sokuthi nxa esekhaya ulokuthinga ulokuzonda nxa ekhuluma particularly indaba ze South America lase-UK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenzelayo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi intambo abayisiqalo lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe umongameli umgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama ministers angu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe alilamali ukuthi South Africa balethe udeputy president uCyril Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilizwe esithi thina umkhono wabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into etshengisa ukuthi umongameli Mugabe konke lawa mesa zakhe bayazwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenelele lo mngcwabo bakhoqela ababe ngomongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba, wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
ku live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethu lwemhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngwaye ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselelinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi leyi ngasebenza leyi mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalana eZimbabwe nxa uma uhulumende lo ukhona. Wonke umuntu sefunda ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuyana ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kwezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesisineso kunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Okho kwenza ukuthi President Mugabe isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzane Tsvangirai ulokhe engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosibe yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Na izinto zime kahle zeselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo into eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lo ukuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa inqubo esengifuna ukuthi ngikhethe. Ukhetha ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo indlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani ungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angikuboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwane ukuthi umuntu ofike azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu, singabala maybe uMagreti Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla atshiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
utshengisa nomnodubo ubuhlungu-ke kodwa ukuthi kutshengisa udubo lelo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema-experiences ukuze singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe umuntu oyedwa bonani kusukele ukuthini iZimbabwe yavela empini ivele empini kwazenzakala into ezifana legugurawundi ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hhayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu ngibona khonokho kuyinto akusinto enhle kwinto ukuthi kufanele siyilwise ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende ngibona ngani lapho kuyofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yikuthi umuntu okhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zimi njani asoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le igoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi intunga lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinxuswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Yes, iphonga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uvusa mkhaya uDumisani Ramadu Moyo lo blessings ngqo Nkomo majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha.
Hayi sihambe kuhle kakhulu uma ngomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi kuyabongeka nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuza ingoma kaba sihlabelele angazi majakete lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Yeah, hayi silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe nguye ophethe ingungu laphana uNkomo iqanda lelo lilani phakathi ithoyini instrument oyiphetheyo
Ele toy shaker. So the kanda the ostrich. Ngalifaka amatshe phakathi wenza ukuthi likhiphe isound
hayi yenzani likwaziyo majaha kithi
zabila wena zabila zabila wena zabila zabila wena zabila uya zika Sabila wina,
sabika.
Sabila wina,
sabika.
Sabila wina,
sabika.
Uya bika ya.
Kansa makaka, kansa mikansa, kuma mase.
Kansi mikanso skuma mazwe onke we mali zobona pi
yeah amaphimbo amnandi kakhulu lawo yeah abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi
insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka 1987 esobuka secondary school kobulawayo saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sasicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenzewe umsebenzi thina sibathathu sisebenza sonke khathesi kweminyaka engu-23 siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanomhlaba
Aba uyakhumbula kudala lalingani libaningi.
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu 6 ekuqaleni ama abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi ethiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kungana ukuhlangana kuhle kumbe nxa ulemuhle. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kulento ebesifuna siyenze kuze kube ya
phakathi
kunaphakathi
i-performance yenu lamhlanje ntambama li-performa e-Kennedy Center kuhamba kuyahamba njani kahle kahle
namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abaza performa ukuqaleni then sizoku performa thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisem ukuthakazelela uJFK ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center lamanye amaqembu wonke avele endaweni esichine kulamaqembu avele India kulamaqembu avele Bulgaria lamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khonapho umkhaya asiyigqibeni ngoshosheloza amajaha kithi
akutisho sholoza yelele uye ulezonda mamayo uthi estimela Sivele zimba Uwe Shosholoza Ule zontaba Sinela sivele zimba Shosholoza Shosholoza Ule zontaba Sinela sivele zimba Uyabalela
kulezo ntaba sinela sivele zimba.
Awuboni ke kwamnandi kwanjalo esikhathi sesibe lo mkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igciba uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lo ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.